So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 11 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla lezano PF wayevele esemiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi ngumthengisi.
Sizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akulelo dolobho.
Sesifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuneni babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eZimbabwe NGO Forum isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. UMalaba usenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 kodwa phansi kwenguquko yesekelo sombuso eseyabhasa emadale womabili uMongameli Mnangagwa uzakuba lelungelo lokwengezelela iminyaka yokusebenza kukaMalaba nxa engasayina lomthetho. Inhlanganiso ye-NGO Forum ithi okumele abe ephethe isikhundla sokuba ngu-Chief Justice ngunkosikazi Elizabeth Gwawumza. Kumaphepha athulwe emthethwandaba, uhulumende uphiwe amalanga amabili nje kuphela ukuthi aphendule. Engehluleka, uMalaba kuyabe sokumele axotshwe ngumthethwandaba. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane 14 ababanjwe igciwane le-coronavirus njalo akula muntu loyedwa ubulewe ligciwane le-coronavirus. Abahlanu ababanjwe igciwane leli ngabe Harare kuthi ezinye indawo zelizwe zaba labanye. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula izintathu 3294 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amalanga. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga kumbe Lubinda osekubandla lezanu PF wayesevele emiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi ngumthengisi. Umhlanga uvezwe njengelunga lezanu PF ngunobhala jikelele webandla lezanu PF esigabeni seMajibelele umnumzana Nkosilathi Jiyane ngempelasonto. Ujiyane laye wake waba isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. UMoyo utshele iStudio 7 ukuthi uMhlanga ukhanya wayevele elenjongo yempehlana.
Umndoda lo kuyacaca ukuthi ubevele ngekholathi. Umuntu lo sikunanzela kathesi loba ke sasisizwa abanye abantu besikhuluma emakhoneni ukuthi hayi uvelena ubehlanyeliwe sike sathole information ngaye around 2018 eyokuthi ungomunye wabantu abahlanyeliweyo ukuthi ayeluse iparty yethu ingayiphambili kakhulu ayeluse mina ukhulume kaningi ntela esithe nena uzandiliza personal and political kusisho ukuthi hayi kasuka ngakithi ngoba engumuntu lwana osithi khona khona ube lenhloso yokwakhi MRP ngizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month so konke lokho kunye okwenzakalayo nje ngicabanga ukuthi ubedinga iattention kodwa ke kuyacaca ukuthi hayi ubevele ngaso wethu ngoba umuntu angeka phonga ukuthi lo thathu sejoin izano kuyinto nje izano uhlele phezukwalo uzananzelela ukuthi la kubo MDC alliance bekuparedwa okuthi ngale labo bani cabanga ukuthi strategy sezano ngesikhathi ngesikhathi yabibeke abantu bayo ezabasebenza ukuthi abantu abasebechiya ama alphathabo babuya kuzano ezifizana PF yakhula njalo abantu bayithanda akusimangalisi thina okwenziwe ngumhlanga sithi hayi usebuyele ekhaya lakhe khona ngale kuzano lapho abayibo bamgcigcisha khona ku politics bamfaka ukuthi ehambe elusa amabandla kumbe wa destroyer usalanzela ukuthi wathi esuka kithi efika kithi ngo 2016 umnyaka siyaphela wayevela kubandla le MDC iyayikhokhelwa ngubaba Welshman Ngcobo
manje khonoku okwenzakeleyo ukuthi omunye wenu aye kubandla lezanu PF kungakutshengisani
ngiyabonga baba Gande yes kuyasifundisa nje ukuthi irevolution ingayilula ngoba kwesinsikhathi mawujikela umambule edamu ufuna ukuba ukubamba inhlanzi yecheba uzibona sugolela amacoco labo mankala lazo zonke izinanakazane ezitholakala phakathi kwamanzi kodwa ke isifundo ndo esibelaso ukuthi hayi izani PF iyabhejela ekuyinvesta abantu abantwini bokuthi bayisebenzele ikakhulu ngasikhangela abantu basemkhoneni wakithi emandebeleni ngapha kuningi okwenzakalayo abantu bakithi sebafunda ukuthi babe ngabathengisi bamise into ezanceda abantu kodwa ke lokhu kubonisile ukuthi izani PF iyayisaba iMthwakazi Republic Party njalo icause yeMthwakazi nemetheke yagcwala indawo yonke yikho uzathola ukuthi deliberately bayenze ngani bayamangalisa ngokuthola uAkim Gasela Mhlanga kodwa sasikwazi ukuthi hayi ubevele basebenzela ephakathi it was only a matter of time and the time ibe yona leyi aziveze ngayo kodwa ke thina njengeparty kusincedile kakhulu ngoba evele eyiliability silaye akulanto ethize ayenze ephathini ngaphandle kokuthi afake inhlanyelo yedivision ibandla lethu bese lifuna ukulimala ngenxa yakhe labanye bakhe ngoba bekuvele ukucaca ukuthi into yonke ayenzayo ayiveli kuye is being controlled from elsewhere.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Akim Mhlanga ubelukhu engakaphenduli imibuzo esimthumele yona izolo. Ibandla leMDC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akuleli dolobho. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi seliqinise amanyathelo alo okukhankasela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 kuzigaba zonke zelizwe ngohlelo lwe-Citizens Convention for Change lapho abantu abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bevota. Ibandla lezanu PF lalo lithi seliqalisile ukukhankasela ukuthi linqobe kulolu khetho ngokuphathisa abantu abasezigabeni kuma-cells ukuthi bebhalisele ukuvota. Ibandla leli lithi lamukela amalunga amaningi avela kumabandla aphikisayo agoqela iMDC Alliance leMthwakazi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Swanda uthi olunye njalo uhlelo
laleli bandla olufanayo lubizwa ngokuthi yi-rural campaign oluqophe abasemaphandleni.
Impela thina siyalungiselela kodwa sihlutshwa izethu esithi singabhala izincwadi ukuthi siyekhulumisana labo ngoba kulezinye izinto esizibona zinqele. Izeki iyathulela abathi ngesikhiwa baya ignore izicelo zethu lezifuniso zethu ukuthi sikhulume labo. Kungenani sesiqalisile ukukhuluma lama province labantu sisebenzisa ibizo elithi ngu-CC, Citizen Convention for Change, ukuthi sithi abantu khathesi yibo abafanele baphume babindane lezano ngenxa yokuthi MDC useyalima yachatha yathintitha yahlakula. Sesifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuneni babo. Thina sesiqalisile sibili ukusebenza labantu kuma-province wonke iviki ephelileyo le. Abantu baphathekile belungiselele ukurejista kahle. Sizimisele njalo sile qembu elimelele abantu bema-reserva esithi rural campaign ekhangelelane labantu babemakhaya esingathi yibo abaningi ebenza 95% ezweni leZimbabwe. Ikhangelele futhi ukugola abantwana bonke abatheni 18 labazathena 18 ngo-2023. Hayi, sibhizi kakhulu njengoba lisazi ukuthi thina asila publicity eningi. Laba bezano basebenzisa i-state media lemali yakahulumende.
Labo bathi badinga abantu kakhulu njalo basebenzisa olwabuhlelo lwama-cells. Kukanti siyabona abanye ukuthi abavela kubandla le-MDC Alliance kumbe ku-MDCT besiya kwele ZANU-PF. Lokho kungalitshiya lilosekelo oluningi yini?
Ngicela ukuthi ngitshele uZulu ukuthi amagundwane angake ekuphe indlala uma ulime kahle. Abantu labo kuthiwa baba ngama-defectors abakuthiwa basuka kithi hayi ngamanga. Kungaba labantu ababili abathathu abathengiweyo abalezikwelede kuhulumende njalo abafuna ukudla masinyane ku-government. Abantu abaningi sebebuye ku-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Ngitho labanye abezano bayasibhalela bayasikhuluma lathi kodwa bayesaba ukwehlika impisi ngoba bagade impisi eyizano bayesaba ukuqhotshwa. Kodwa bayasitshela ukuthi nje lokuvota njengoba i-voting is a secret bazavotela ibandla labantu i-MDC Alliance. Izano isizama ukusebenzisa ama-tactics empi egerila njoba lezwa u-president wezano uMnangagwa esithi ama-war veterans kawaqalisi ukwenza khonokuyana babekwenza ngezikhathi zempi. Khathesi sesibonje njalo izano sibisele liyani okuthiwa ngama-green bomber i-youth national service. Thina khonokuyana labantu civic society labantu bakaZulu siyakunqaba. Sifuna ukwenza izinto kuhle ngomthetho, singenzi udlame, sincenge abantu njenge-constitution yethu. Umuntu ka uvunyelwe ukukhetha ibandla lakhe olifunayo noma uvunyelwe ukuthi engakhethi ezihlalile. Thina siyakhombisa siyancenga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-ZANU-PF lihlezi lisithi alibambi ngamandla amalunga amabandla aphikisayo ukuthi eze kulo. Njalo umphathi ntambo kahulumeni obona ngezemidlalo labasakhulayo unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhlelo lwe-National Youth Service ngolokuthi abasha bathuthuke hayi udlakela.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Jabo! izihloko labangane bakamnumzana Alois Steven Mvundla bacela uncedo olungaphathisa ngokuthola isihlobo sabo. Umvundla ucatshe emzini weRandberg kwele South Africa ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esihlobo sikaMvundla.
Salubonani, ngiyabulisa igama lami uMongezi uMvundla Sibongo. Mbulisa wonke umuntu silesicelo singumndeni wakoMvundla ngokuzalwa sizalwa koChichi. Silahlekelwe ngubaba ubaba ulahleke mhla ka 6 May kuyena linyanga. Igama lakhe nguLouis Mvundla. Abaningi la azalwa khona koChichi bamazi ngomkaleni Mvundla. Ubaba umhlophe njengebala, umfishane, ugundile nje ikhanda, ichiskopu, uphume la asebenza khona eRandberg, ehamba ngebhayisikili Wednesday. Ukuhambeni kwakhe akasabuyanga kuze kube lamanje asiyazi la khona. Sicela usizo kakhulu kuwo wonke umuntu omaziyo. Ubo bonke abantu ababona isithombe leso sesigijima kakhulu kuma Facebook lapha la kuma WhatsApp, sicela usizo kakhulu. Inamba esilazo lapha ilezi uma ungabe kulolwazi nyana oluvelayo 0625920704 ngezikamongezi lezo okuyimi engikhulumayo o lithole ezinye ezitholakalayo ngezikababa uNkosi Nathi Chuma la yozalwa khona laphana kwaNgwanyana. Inamba zakhe zithi 0653559766. Siyabonga Mahlabezulu.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usethole uncedo lwemali evela kwinkampani yeleMelika ethiwa Shelter Africa olokwakha izindlu zabangaholi imali eningi eziyinkulungwane ezinhlanu 5,000. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba bekuyisiphithiphithi enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe Airport izolo ebusuku. Iziphathamandla zikahulumende zisamukela umongameli Emmerson Mnangagwa obesekazungula lapho okuvulwe khona ibholoho likazungula ngokusemthethweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko olisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngo-50 Sondo kuvoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhulekana kuyo indlunkulu yesizwe samaNdebele, ngikhulekana kuzo isilo laphana ubulelani kalobhingu lakamzikazi kamashobane. Basakazi, bengithi abalandi ngiyakhumbula bakhona abafowethu babanye amaqembu akithi lapha ababejabula bethu uMakhuphe uyayazi ipolitiki ngesikhathi uMakhuphe ehlukumeza amalunga eMDC Alliance. Nangokho MDC ileka Makhuphe elaliloka limncoma lithi uMakhuphe elindebele wenza kahle. Iparty yakhe seyithiyele uDouglas Monzora. UDouglas Monzora usebonakale vota lezano, vota lezano ukuthi uMnangagwa kube nguye ozigqokela amajaji. Nansi i-patriotic bill yeza. I-patriotic bill izahlukumeza mina nawe. Whether wena wawumncoma uMakhuphe usithi hey uMakhuphe uyenza kahle ngoba uzonda uChamisa, isezo si-affecta sonke. So nzama ukuthi abantu ngesinye isikhathi bapho ngoncoma into bengayi ibona. Mbeze mbuya laphana futhi lasi la kuzanu laphana siyiboni lokho ibhana amatekisi ifuna ukuthi kulayisha uzuphu. Bethi bavikela iCOVID-19. Bayivikela njani iCOVID-19 ngoba ma uzuphu uyagcwala? Mina mbona ngathi izanu nje sisebenzisa iCOVID-19 uhlukumeza abantu. Manje sibhana labo malayitsha. Okuselayo nje izanu izasibhana ukuthi singaphuza amanzi. Ngiyalitshela so. Ligcine nali audio lizathi ngatsho. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
And the Studio 7 ungayilandelela indaba yokuthi why abantu besindebeleni abangamankazana zithathwa ngamashona ukuke nje udinge abaleqiniso ukubabuza ukuthi kanti why most of the time amankazana amaningi ligijimela ukwende ukwendela emashoneni baza kutshela ireason ukuthi why one bathi amandebele ayehluleka ukusupporta why amandebele sehluleka ukusupporta amandebele imisebenzi kabayitholi one abasebenzi eZimbabwe two eSouth Africa kasweli zwe labo labo basebenza khona le emazweni aphandle ayisiki ukuthi imali amarenta angale South Africa adura yabona ukudla imali yonke into imali but mawulapha kini kungcono uyakwanisa ukusebenza uhlala emzini wangini ungabhadali irent ungabhadali lutho yabona one abantu besishoneni abaningi bala ama-chances kathesi ngisebhulawayo lapha mina bakhona abanye khona kwenye ikhampani ababeyintshela mina besithi bona bamiswa umsebenzi bathe bemisiwe kompani emagephini abakade kuvale kungene bona kwafonelwa umuntu from Harare ebuye ezongena lapho so ucabanga ukuthi wena mina ma nginje ngisebenza ekhampani ngimisha umsebenzi ilo mfazi labantwana osokwenzakala yikwini ngoba imisebenzi yangikhona kayikho yabona amakhampani angikhona aqhathi lanxa eqhathi imali yangikhona yimalini ayikwali lutho bona beshoneni bayangenisana bangenisa lapho kulamagephu khona bayatshelana hayi ndoda nganamaye kunegephu nganamaye kuneyi nganamaye kuneuku so thina abangasihloli angasisoli thina bethi thina sirongo isle tribalism asila tribalism i-tribalism isemathoneni ngabe i-tribalism ayikho ngabe sonke kathesi ungabala abantu abangamandebele abathetha amashona balutshwane kakhulu yakubona ngenxa yokuthi thina kasilamali abafazi bangapha esindebeleni sebesuka besiyendela emashoni bathi amashoni ayagcina ngoba amashoni akungangena amamayini yibo abakhona kungene emakhampanini yibo amamaneja emapholisa yibo amasosha bayangena bona makuyukuthi akulampi bayangena nabona kube yibo abakhuquluza imali maso kuyimpi sokufanele kuyeliwa lamaye amazwe kumbe sokuzwakele ukuthi kule mpi kumbe kubo DRC kubo Mozambique kathesi isikhathi sonke umnanga kagube ethule engabizi amasotsha kathesi ubizile amasotsha ukuthi bonke abesindebeleni abafuna ukuye ambozane ubabizelani isikhathi sonke bethulelene ngababizi ezinye izinto abantu kabakhangele yonke indawo bangakhangele one side bangasoli umthwakazi ukuthi why umthwakazi efuna ukudivide ilizwe umthwakazi udivide ilizwe ngezizathu wena ma ungekho lapha elizweni lezimbabwe ukhuluma usemazweni uzabuloku kulumisithi waye kudivide into eyenza kudivide vuya uzohlala lapha ezibagubona i-tribalism la ngikhona uza kubona ukuthi lizwe lidivayidelelwayo abasihlukile lapha thina bengabuloko befuna ukusilisele emuva kathesi unganazelela okungamabandla konoko okuvukileyo konoko okungozenki okungamabandlanyana okuzintroduceyo lokhu akade kuvele kungekho la kugrawundi asikwazi but sokubuya sokuzodisturb ungakulandelela konkeyana okuyizinto okuyizinto kwezanu
njani Studio 7 okhulumayo ngondlovu umalinga lapha ngisebhulawayo nyazwa lapha likhuluma phezulu laphana labo president wethu umqondisi lo baba umoyo laphana lo mama lwana lo baba lwana omunye ophikisa okhuluma ngokuthi ilizwe lingahlukani okwenza ilizwe lehlukani asingakhangelini both side asingakhangelini kumthwakazi kuphela ngoba esekhuluma ngokuthi ilizwe kalehlukani lihlukana ngesizathu qalani lizuze ukuthi kanti abantu bemathailand baqala senini ukuthi lizwe kalehlukane njalo isizathu esenza ukuthi kukhulunywe ngokuthi lizwe kalehlukane kuyini uyabona ayeke uphonge ukusukela amagundwane usiyathenga isilarha sokuthi uthiye amagundwane uwabulale engakonelanga lutho amagundwane okwenza siwathiye siwathiyele ukuthi ayadla impahla ayaphambanisa uyabona so umzekelo sho lowo ngiwufakela ukuthi abantu mabengasoli umqondisi upresident wethu wemthwakazi ukuthi urongo ngento ayishoyo uma esithi lizwe kalidivide ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lanxa engazethi akuhlalwe phansi ukukhulisana labantu beshoneni bazavuma kabasoze bayali bavuma bethi ye sikhulumisaneni yabo bethi sebephambili sebejika yabona bese befaka bona izinqumo futhi ezizabanika amandla ukuthi bona babe yibo abarulayo so to best plan thina esikufunayo ithi ngumthwakazi ukuthi ilizwe lamathailand libe yilizwe elizimelele kuthi ukuthi ilizwe elincane kumbe likhulu asidingi bukhulu belizwe asidingi buncane belizwe thina okwethu esikufunayo nguzibuso wethu kuphela kube le bhoda abantu besitshoneni uma besiza la bebuye ngama-passport lokhu ukuthi kuthiwa kumbe sesazalana labo sesilabafazi besitshoneni kumbe sokulabantwana besilokana vele none of business ngoba ungakhangela mina kabe ngiyindoda ngiyasuka ngiyethatha ufazi esitswana ngiyasuka ngiyethatha ufazi e-South Africa ngiyasuka ngiyethatha ikhiwe e-America
couple of countries. Amazonke, ngiyahamba ngiyathathuvaz, yabona. So ambona ukuthi yikho oso kungasehlukanisa lokuthi sehluleke ukuthi sithathe umthwakazi ngenxa ukuthi sesidala umhlobo lamashona. Akusizi lokho. Odala umhlobo lamashona udalile akula problem. Lizabe livakatshelana khona lezabo gada ungeni ungene ngepassport yokubona yebona izihlobo zakho uphenduke. Mawa ukuthi ufuna ukuyahlala labo khona le. Fine, uyahamba. Asinike sincindezelo ngenxa yomuntu oyi-1 bangaki bona abantu vele ukuthi bathathane lamashona. Lanxa mina ndithethe ishona lathi ngikhala sinje amashona khona. Wasizethu lawo abazala lawo amashona wona lawo. Akula ndaba lokuyana ukuthi kuthi abazukulu abangamashona sokufanele ukuthi lingaqunywa ngenxa yokuthi labazukulu abangamashona. Akusebenzi. Nase sifuna umthwakazi la ukuthi sincindezelwe lapha sincindezelwe ngento esiyibonayo. Kanti izimoto ziyachaywa lapha amabhoda avaliwe ngenxa yokuthi omalayitsha ngabantu besiNdebeleni. Andaba ukuthi siyakhawuliswa siyaphinwa. Umsebenzini asisebenzi siyaqotshwa siyamiswa siyadividwa yonke into. Akula lapha esifanele siphathe khona. Yonke into kufanele sihlale siphathwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iziphathamandla zebandla lama-Republicans ezasola owayengumongameli umnumzana Donald Trump sezithwele nzima ebandleni leli. Umgcini sihlalo wedalele the House unkosikazi Elizabeth Cheney usezaxotshwa ngoba wavotela ukuthi uTrump ajeziswe ngokukhokhela umvukela esigodlweni seCapitol ngozibandlela. Kanti kuhamba njani kwezombusazwe weMelika? Ukuphendula lombuzo sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ye, kuyacaca ukubana ama-Republican aloke estark kuTrump. I think ngoba i-base ama supporters abo ngabantu ababeliever kuTrump kakhulu kulamanga akhe ukuthi i-election yarikwa yena nguye owinayo. So ama Republicans amaningi ayesaba ukuthi aphikisane naye njengoba ele support eningi on the ground. So bona now i-survival yabo ukuthi baqhubeke beku-Congress lo noma ku-Senate ukuthi baqhubeke besupporta uTrump, and so kunzima kakhulu kibo ukuthi bahlukane la uTrump. So sizobona kukhona amanye ama leaders kodwa within the Republican Party abathi bona babona kungcono kakhulu ukuthi bahlukane la uTrump, ngoba asiseqinisweni uTrump waluza i-presidency, waluza ama-seats ku-House, waluza la ma-seats ku-Senate. So khona manje sile ama-Democrats a-control i-presidency, a-control i-House, a-control le-Senate. So ama-Republicans may serious ukuthi bafuna ukuwina back i-presidency la ku-parliament. Kuzomele babe serious ngokuthi bahlukane la uTrump, ngoba I think uTrump is very polarizing.
Khona ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump enelise ukuba lamandla wokuba lokukwenza ebandleni, kuyake kwenzakale na embalini yelemelika, njalo ubona ezabakhona yini omunye umkhokheli ozakuba njengo Trump?
Hayi cha, mina angikhumbuli kusiwa lo former president obambelela amandla kuparty yakhe njengalokho esikubona kusenziwa nguDonald Trump. Njalo futhi ongathi uyesatshwa kakhulu ngama-leaders awe-Republican Party ngoba besesaba ukuthi bazoluza i-support bangaphikisana laye. So amandla kuTrump mostly yona lawo a-based on amanga plus lala ama-white supremacists abafuna ukugijimisa i-racism lana kwele America. So abantu abaningi abamsupportayo uTrump nabantu ababelievayo amangaka awakhulumayo ukuthi wawina i-election. So whether uzozama ukurana ngo-2024 asazi, kodwa mina mbona ungathi ama-Republicans azobe ezimoshile kakhulu ngoba belokhu bebambelele kuTrump engumuntu owaluzayo sonke sikhangele. Angazi ukuthi i-base yakhe, siyazi ukuthi i-popular vote akalayo uTrump. So sese ukubona bazo ama Republicans asezama iredistricting of ama districts ukwenzela ukuthi bathole isihlalo eziningi ku lower house. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa it's possible ukuthi uzorana uTrump ngoba I think yena uyafuna ukuthi arane. So sokuse emandleni ama Republicans ukuthi bayamnominate yini noma badinge ileader entsha.
Umnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise emthethwandaba ugatsha lwezemithetho ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe kusisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla lezanu PF wayevele ecathangelwa uthi ngumthengisi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.